sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 Nkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wabande police elachayayo ngabajana bamakombi abasithe ngamawini kwasobuya labana abeblack boots basitheka nabantu baphongukela sebephongukayo umuntu wonke otherwise engayisiyo yindi wamakombi lokhu kuba ngokuthi namhlanje kube njalo futhi.
Kuqhamuke udlakela esitaladeni zeHarare namuhla ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapholisa.
Sifuna ukuthi abantu bahambe ema-registration centers abo bayakhangela ukuthi amabizo akhona yini e-provisional voters roll. Izipele ngo kumbeni anything that is amiss. Nxa ibizo li-right so uku-right umuntu abelala ekhaya.
Ikomishini yezokhetho ithi uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota solulungele ukuhlolwa kuqala kusasa kusiya kumhla ka 29. Kuwaza Friday silomfana osakhulayo uDonald Mangena owenze izimanga kwelebhilithane kumncintiswano wokuhlabela owe The Voice UK Contest 2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela eHarare namuhla ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapholisa. Lokhu kubikwa kubangelwe ikuhlaselwa kwelinye ipholisa izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabezimota ezithwala uZulu. Kodwa namhla amapholisa abikwa engene esitaladeni ahlasela uZulu mahlayana kwalimala abanye njalo kwabotshwa abanye. Sixoxele ukansila weHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe yena othi akukazakala ukuthi bangaka babotshiweyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo.
Okwenzakalayo ukuthi izolo kwabane police elachayayo ngabantu laba amajaha lawa amakombi abasithe ngamawindi then amapolisa nawo ayorigrupa kwasobuya labana abeblack boots basitheka nabantu baphongukela sebephongukayo umuntu wonke nje kwayekhonapho noma otherwise engayisiyo yindi wamakombi lokhu kuba ngokuthi namhlanje kube njalo futhi
manje bakhona yina ababotshiweyo
right ukubotshwa ye bakhona abathethweyo kodwa ikuthi kuhamba ukuthi abangathathwa lapha awusakwanisi ukuthi kube kwazi ukuthi bangaki.
Bakhona abalimeleyo
right angisabonanga qobo ukuthi mbona ukuthi abalimeleyo bangaba bangaki but obvious bakhona ngoba uma bethaya phela le ndukulo ziya induku zamapholisa lezi zivele ziyalimaza
kahle kahle kathi kuyini okwenzakalayo.
Okwenzakele ukuthi ukuthaka okwenziwa ipolisa lapha bacina sebecabanga ukuthi abantu abasegridini yiba abanika i-opportunity ukuthi bacine bengabantu abangenelayo umsindo oyabe siqalisile ungaba ngumsindo oqalise ngabantu bamakombi kodwa uzacina ungayisibo wamakombi kuphela namapholisa ngoba omuntu laye otherwise oyabe sesitribini ucina laye sengenela ngoba akulandlela yokuhamba ngendaba yamavenda bacina sebethatha njengakhona okokuthi otherwise amavenda anika i-opportunity yokuthi kuthawe abantu amapholisa ngisho
sikhuluma nje kunjani khona lapho ezitaladeni eHarare.
Akathesi sokuhambeka vele akusela noise kuthi sekule congestion kuphela yezimota.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila wedolobho leHarare obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho ithi uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olevoters roll solulungele ukuhlolwa nguZulu kuqala kusasa kusiya kumhla ka-29. Kubika uMavis Gama.
Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emaofisini eZEC eHarare, umgcinisihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uthi kumqoka ukuba uZulu ayehlola igama lakhe kule voters roll kulungisiswe okuyabe kuphambanisekile.
What happens when one has not inspected the voters roll and they find that their name is incorrectly spelled on voting day? The simple answer is that that person will not be able to vote.
Kuyini okwenzakalayo nxa umuntu engazange wayahlola leyo voters roll bese thola ukuba igama lakhe lingalotshwanga ngendlela eyiyo ngosuku lokuvota? Impendulo ngithi akayi kuphatheka kukhetho lowo muntu. Usizi kuyikuthi akekho ozokuba khona ukumsiza ngosuku lokuvota. Kungakho ke sikhuthaza umuntu wonke owabhalisayo kulolu gwalo i-voters roll ukubana ayehlola ukuba yonke into imi kahle. Okuphanjanisiweyo kulungiswe.
Uyaqonqosela ngokuqakatheka kokuthi uZulu ayehlola ukuthi konke kulungile akubhalisayo kuhlelo lokubhalisela kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku eye-BVR. Kwagcizelelwa ngomunye wama-commissioners awe-ZEC unkosikazi Letitia Kazembe.
Sifuna ukuthi abantu bahambe ema-registration centers abo bayakhangela ukuthi amabizo akhona yini professional voters roll izipele ngo anything that is amiss ngoba ama-centers lawo yiwo phela they are the same as ama-polling station nxa usubuyela and something does not match i-ID kumbe nibizo ispelling you won't be able to vote.
Uqhubekethi le yindlela yokulungisisa lolu gwalo ezigabeni ukuba selulotshwa lusiba lugwalo lunye amaphutha wonke ahle alungisiswe.
Lawa amabizo we put them aside ukuthi si adjudicate ukuthi singayenzani. Abanye bathiya amafoni, so sizabatshayela amafoni ukuthi ibizo lakho isithupha sakho what are the numbers, awusinika ibizo lakho. Nxa sesibona ukuthi nguye sibili sizanika sisikhansela amanye kulama monthly registrations amaningi. Uchairperson say uthe about 11,000 pela afanele ukuthi alungiswe ngoba abantu abanye babe register umbeni 4 times 5 times abanye babe becabanga ukuthi they are being clever so that they can you know rubbish us ukuthi ize kanje liyayibona amabizo ami mhlambe ngayivota ku 4 places hayi sisikukhiphile lokho.
Abezeki bathi ukuhlolwa kwamagama ku-voters roll kuzokwenziwa kusukela ngehola lesikhombisa ekuseni ziyevalwa ngehola lesihlanu emini yantambama. Bathi kodwa uZulu lokhe eselalo ithuba lokuyabhalisa igama lakhe elizongeniswa ku-voters roll ezolungiswa ngemva kwalokhu kuhlolwa okuqala kusasa ngomgqibelo womhla ka-19 Nkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo 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 ntswaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ababalisi batshengisele endaweni zelizwe ezitshiyeneyo namuhla besola uhulumende ngokwehluleka ukubengezelela iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. UGibson Bebe usipha lolu daba.
ababalisi batshengisele besendaweni ezehlukeneyo ngokugqoka impahla ezibomvu. Umkhankaso lo wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Red Friday Restore Teachers Legacy. Umkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elamalunga aphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Obed Masaraura uthi kuphumelele ngendlela abakade beyikhangelele.
Generally, we are pleased with the overwhelming response from the teachers countrywide. They did participate and they were sending in their photos.
Siyajabula ngendlela ilanga lethu le Red Friday elihambe ngayo. Ababalisi abaningi baphathekile kulokho kutshengisela, bethatha imfanekiso njalo bexoxisana ngenqubela phambili.
Igcizelela kulokhu omunye wababalisi bakobulawayo unkosazana Bridget Dliwayo uthe benelise ukubambana izwe lonke kulokho kutshengisela.
Ama-working conditions ethu and then the accommodation konke akulanto e-right.
Okhulume emele ababalisi bemathebeleleni South ku-Atoz umnumzana John Zinyoro uthe lokhu bakwenze ngoba indlela abaphethwe ngayo lezikhalazo zabo aziqakathekile.
Sananzelele ukuthi ama-unions laphana sidetreka zange asirepresente kahle and izinto esasizifuna thina zange ziphumelele njenge-100% salary increase then 100% rural allowance increase. So thina njengama-teacher sesibona ukuthi kungcono ukuthi thina siziyenzele into zethu si-achieve khonokho esikufunayo singarelayi ngama-unions.
Omunye wababalisi unkosazana nobukhosi Mabhena uveze intokozo enkulu kakhulu ngendlela okutshengisela kwabo okwenziwe ngayo esithi uhulumende kumele ananzelele intuthuko elethwa ngababalisi elizweni ikakhulu empilweni zabantwana ababafundisayo.
Qeda izifundo zami ngo-2015 ngaqala ukufundisa. Yimpi engiyitholi khona but akula msebenzi elizweni. Despite ukuthi yithe sifundisa abaza kuba ngodokotela bakusasa, siholisa imali encane. So kusithi ngabe i-government iyethe izikhalazo zethu iselilele umthwalo wethu ube lula.
Laloba ababalisi abaningi elizweni lonke bephatheke kulokhu kutshengisela ngokugqoka ezibomvu. Abamalunga enye inhlanganiso yababalisi ezimtwa babikwa bengazange baphatheke ngoba wona esuthiseka ngesilinganiso sokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% abasengezelelwe ikholo ngohulumende. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Livetalk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokuhlola amagama abantu abazavota kugwalo lwe-voters roll. Lolu hlelo luqala kusasa luyephela mhla ka-29. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umnumzana Akere Muna obe ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele kwele Cameroon iTransparency International uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe. Umuna uncintisana lo mongameli Paul Biya oseleminyaka engamashumi edlula amathathu ebusa kukhetho oluza kwenziwa ngomfumfu lonyaka. Ilanga ebelimelelwe ngabaningi emhlabeni jikelele elomtshato wesikhosini kwele Bhilithane selifikile. Inkosana uHarry utshata lentombi yakhe uMeghan Markle kusasa edolobheni leWindsor eliphandle nje kwesigodlo iLondon. Ubaba kaMegan umnumzana Thomas Markle ubikwa engasoze abe khona emtshatweni lo ngoba engezwa kuhle. Abaphila ngokuthengisa imizimba bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abahloniphe labo ngoba belamalungelo amunyethwe isisekelo sombuso. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia i-IDAHOT kobulawayo ngaphansi kwendikimba ethi Alliances for Solidarity. Abaphila ngokuthengisa umzimba behlangene lamanye amaqembu afana labaphila lobulili obufanayo bethi bayajabula kakhulu lonyaka ngoba obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengabahloniphi amalungelo abo. Ngakho ke kuhle ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazazi izikhalazo zabo njalo sebelinde ukuba agcwalise izethembiso zakhe zokuhlonipha amalungelo oluntu labo abahloniphe. Umqondisi wenhlanganiso eSexual Rights Center uNkosikazi Musa Sibindi uthi sebekhathele ngokuhlukunyezwa lokukhangelelwa phansi.
Lamuhla besi celebrate International Day Against Homophobia and any form of stigma and discrimination against the LGBT community. Ngamafitshane sithi sesikhathele, sesidiniwe ngokuhlukumezwa lokukhangelelwa phansi lokubizwa amabizo angathuthukisiyo, amabizo asikhipha ubuntu bethu. Sicela uthando, sicela ukuthi lalisebe ingxenye yecommunity.
Okubhizimusi lokuthengisa umzimba, uNkosazana Sibonye Inkosi Moyo uthi bayalijabulela ilanga le-IDAHOT bengabotshwanga.
Usithakazisayo namhla ukuthi siyenze i-IDAHOT simelele ama-rights ama-sex workers, lama-rights ama-LGBTI. Konke sikuthabele, konke lokuthi sesikwanisile ukuthi siye kuphutha kungani, singadistebhekanga, singabotshwanga, singabonanga abomthetho sebezongena lapho esikhona.
Umfundisi Busani Ngulube webandla lenkonzo e-Anglican uthi uhulumende kumele abe lelihlo kibo abumbe imithetho egoqela labo.
Sikhangela uhulumende omutsha obuyayo ukuba bengananzelela ukuba abantu bona laba esibahlanganela namhlanje labo balamalungelo abo nakanye sibafisela ukuthi benga-integrate into ama-policies abo ama-fundamental human rights to uplift these minority communities.
Abaphila ngokuthengisa umzimba eZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga eziningi emsebenzini wabo. Abanye bayabulawa, bayabotshwa, bayadlwengula njalo babizwa ngamabizo abangawathandiyo. Ngakho bathi bakhangelele ukuba uhulumende abumbe imithetho ezadala ukuba labo bahlonitshwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elihamba phambili kungalane yemiklomelo elengezi platinum lilakho ukwengezelela inani lemiklomelo elikhokhela ngayo kuPremier Soccer League njengoba amaqembu ancintisana lalo phezulu ebhekane lemidlalo enzima kulimpela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu lenkezi platinum lizemukela eLebulawayo City lona elihleze endaweni yeshumi lantathu engalaneni yemiklomelo. Njalo intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwari rawuthi leli qembu lingahle livule isikhala esikhulu phezu kwengalane ngemva kwemidlalo yamaviki alishumi lambili njengoba lawancintisana lalo ibhekane le midlalo enzima kulempela viki.
Sikhangelele ukuthi hayi iqembu elenkezi platinum lidlala kuhle, likhanya lokho lidonsa lisiya phambili, kodwa singakhangela njalo kuzabe kulo mdlalo ochazayo phakathi kwe-Highlanders le-Cape United. Zonezi ukudlala kwazo kuzayenza ukuthi benike inkezi platinum Platinum ipressure phezulu kanti yona le Dynamos lidlala le FC Platinum la wona la alandelana phezulu ukuthi wona la amaqembu ukudla imidlalo nale impumelelo emidlalo nale kuzayenza kuthe kukhanya ukuthi esingathi bafuna ukuthatha inkezo ngabantu
umdlalo weqembu le Islanders le Cape United uzakuba senkundleni Papa Fields ngensonto ukuthi ngosuku olufanayo iqembu le Dynamos lizadlala le FC Platinum ngase Rovaro umdlalo weqembu le-Islanders le-Cape United uzakuba senkundleni Papa Fields ngensonto ukuthi ngosuku olufanayo iqembu le-Dynamos izadlala le-FC Platinum ngase-Rovaro kweminye imidlalo elakho ukuchaza abalandeli bomdlalo wenguqukula impela viki iqembu le-Chicken Inn lizemukela ele-Harare City ngaseluveve kusasa ngomgqibelo kuthi ngensonto amaqembu asenkabazwe yadonsa nzima lonyaka athi ele-Shapani Mine lele-Chapungu azadibana enkundleni ye-Maclass kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu emidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ingena kuviki yesikhombisa kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo kusasa ngomgqibelo iqembu lezetherapy Bulawayo lizadlala lelemagomo ngase-Railton iqembu lemotomoto lizadlala lelezim leparts ngase-Wangi ele-NRZ leparts lizadlala lele-Wangi ngase-Dete iqembu le-Talent Vision lizadibana lele-Toronto e-Keyford ngehola lechumi lambili kusasa iqembu le-ZPC Wangi lizadlala lele-Kazmine ngase-Wangi ngehola le chumilambili emini kuthi iqembu leMose Rovers lizanqilana lele indlovu yanyathela ngasechinotimba ikanti ngesonto kulemidlalo emibili lapho iqembu lecholotsho lizadlala khona lele siwu enkundleni yeluveve ngehola lechumilambili emini kuthi elebhozo 90 lizadlala lele mainline ngehola lechumilambili njalo ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kuwoza Friday lamhlanje si lomfanyana uDonnell Mangena oyenze izimanga kwelebhilitane kumncintiswano wokuhlabela owe The Voice UK Contest 2018. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Everybody gets high sometimes, you know. Can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go.
UDonnell Mangena uleminyaka elithumi lasithupha yokuzalwa. Unyakaze waqumba-qumba izigidi lezigidi zabantu umabona kude. Lapho bencintisa khona wayeqede ngowesibili kuhlelo lwe-ITV iVoice UK. Abantu baseBrithani bamamukele ngokuthokoza kukhulu. Okwenza lokuthi uNkosana Harry otshada kusasa noMeghan Markle amuse ukuthi azoculela ugogo wakhe ngelanga lakhe lokuzalwa indlovukazi Elizabeth emcimbini othozela iminyaka engamathumi ayisithiyagalombili lambili 92 years owenzelwa eLondon kunyanga edlulileyo. Umfana lo ingoma zakhe zingene kwezwakala kuleli njalo uthi kabuyele emuva kwezomculo ikakhulu ingoma ethi lumuntu sikhathazile. Shaya isicathulo njengesicathulo umfana kaMangena.
My name is Donnell Mangena. I am from the UK and I'm 16 years old.
Ibizolami ngingu Donnell Mangena. Ngivela kwele UK ngileminyaka engu 16. Emalangeni adlulileyo ngike ngamenywa yinkosana uHarry ukuzoculela indlovukazi. Njalo bangicela ukuthi ngiculele ugogo wakhe ngelanga lakhe lokuzalwa. Bengikumncintiswano njalo wabaculi owe The Voice UK. Bekulithuba elihle kakhulu njalo impilo yami isijinjile. Owakathesi ngisebenza gadalala ukuthi ngenze umculo omnandi ozakhwabithwa ngumphakathi.
Umhlabeleli odumileyo kakhulu waseMelika uWill.i.am nguye wayincedisa uDonnell njalo engumqondisi wakhe kumncintiswano weVoice UK. Ingoma zakhe zonke uhlanganisa ulimi lesiNdebele lesikhiwa. Uthi kwamjabulisa kakhulu ukuthi abamhlophe abangezwa isiNdebele bamamukele ukucula kwakhe. Njalo iningi labalandeli bakhe lithi lifuna ukufunda ngamasiko esiNdebele. Iningi alikwazi ukuthi uDonnell wazalelwa eEngland ngoba esazi ukukhuluma izindebele.
So I was born in Manchester, England, and I then went and lived in Zimbabwe, Bulawayo.
Ngazalelwa eManchester kweleNgilandi. Ngase ngisiyahlala eZimbabwe kobulawayo okweminyakana ethile. Yikho lapho engafunda khona ulimi lwakithi olwesiNdebele. Ngakho yikho ngithanda ukulisebenzisa emculweni wami ngoba ngizwa ngilokuthokoza kakhulu lokuziqhenya ngesizwe sakithi. Njalo yindlela ejabulisayo yokujabula labantu abakhuluma lolu limi umhlaba wonke jikelele. Honey got a body like pow, pow, pow. Honey, she a hottie like wow, oh, wow. Girl, you know I'm loving your style.
Ugogo kaDonelle uMamguni odume kakhulu kweleBritane ebonakala kumabona kude ezitshila kamnandi jaiva esaziwa ngokuthi The Dancing Granny. Wagcwala kumaphephandaba wonke, wakhulunywa iBritane yonke ngobuciko bakhe bokumekeza. Ulandisa ngumntana nomntanakhe
uDonelle umzukulu wami namthatha emncinyane ele 3 months e-UK namondla lapha uthese leminyaka eyisithupha abazali bakhe basebemthatha ngamfundisa lesiNdebele ikho kwazi ukucula ngesiNdebele
uyise kaDonelle laye ungumhlabeleli olodumo uyagcizelela ngokukhuliswa komfana wakhe
uDonelle njengezibulo lami ngabona kufanele ukuthi ngimfundise isiNdebele ngakho samusa ukuthi ayehlala lomama ugogo wakhe ekhaya wafunda isiNdebele and uthe sephendukile lapha yikho sabona ukuthi kuqakathekile ukuthi ahlale esazi isiNdebele even noma ecula acule ngolimi lethu lasekhaya.
Donel mangena uyafunda njalo udingangelanga isikolo uthi kuduba kwakhe akumphambanise ezifundweni zakhe uzulu wonke umthandile lomfana inxa yokubekeka lokuhlonipha kwakhe uhlezi emumomothekayo okwamanje usestudio lo Will I Am bapheka indlela lakhe lakuqala eligalelwe ukuphuma ekupheleni komnyaka ikusasa kaDonel ikhanya inhle kwamagama igama lakhe selikhulile kakhulu njalo impilo yakhe isitshintshile kuzokube naphakade. Umfana uphakamise i-Afrika, waphakamisa ilizwe leZimbabwe, wabuya uphakamisa ulimi lesiNdebele ngakwenze kweleBritane. Besikuhlelo Wazaha Wazo Friday bakwethu silo sakhulayo uDonelle Mangena. Ngithi ahoy Mangena ahoy. Ngiweza Chisa Sibana. Mpela veki enhle kini lonke.
Ngacha helidala Ezra Chisa Spanda ube hamba lo mfanyana kumangena lapho uDonelle kuhlelo Woza Friday. Vesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela eHarare namhlanje ngemva kokuba baphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapolisa. Ikomishini yezokhetho ithi abantu kumele bahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll kuhlelo oluqala kusasa lusiyaphela mhla ka-29. Kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamile inkomo matukanduna bafubhatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.